ngikhangele ukuthi kuya kuma elections kunje yiziphi izinto ezishuphayo kakhulu ngikhangele indaba zembukazi ekukhangeleni zethu izinto ezishuphayo kakhulu ngokuya kwezokhetho thole ukuthi kulento esiyibiza information kumbe singathi yikuthumela imininingwane engekho engamanga kumbe engayisilo qiniso ngabafuna ukukhetha ngathi during elections that is ngokhetho ekukhulumeni kwethu information even langebeki esingathi izindaba ezingamanga sithole ukuthi kuningi okukhulunywa ngabantu okungasikho lokhu kwenzelwa izindathu eziningi kungabe kusenzelwa ukuthi bona labo abakhankabela ukuthi bakhethe singababoni njengabantu abafanele ukuthi sibakhe so ziningi izindathu ezenza ukuthi singathi kube lama-challenge kanjalo
singathi ikunyundisele
kuqamba amanga so ngiyabonga kwezi zikhathi kuqamba amanga kwezi zikhathi kungabe yikukhuluma nje amazwi amabi okuthuka okuhlukumeza kumbe esingathi yikwethukela izinto zonke zona senza ukuthi zeshisa ithundi kalowo ofuna okhankabele ukukhetha ngakho nakwenzakale izinto zonke lezi thole ukuthi lokhu sekumemetheke kakhulu ku-inthanethi kumbe singathi kumemetheke kakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezithola ku-inthanethi ezinjengabo-Facebook abo-Twitter ngoba yizindawo abantu abaningi sekuhlangana khona senelithi kukhuluma kuhle kungelama-reaction whether ngokuthi kunokwenzani ngo-elections into ezinjalo ngakho ku-inthanethi lapho njalo kutholakala ukuthi mina ngiyakwani ukuzijenti ukuthi ngibani so kulula ukuthi ngiyabe ngizivalile ukuthi ngibani wangathi ngiyakwani ukuthuka umuntu kumbe ngikhulume into engamanga ngaye ukwenzela ukuthi ngihlike ithungi ngalowo muntu
kungenzakali lutho kuwe wena makhuluma kumbe maqamba amanga
nxa ucatshile kunzima ukuthi beyazi ukuthi vele ungubani ukuthole ngaphi ukuboke kumbe kuwenzeki kodwa asikho kodwa khona bakhona abanye labo abaziveza ukuthi ngobani ikakhulu kuba kumbe kwezikhathi asikho kuthuka kumbe ukuhamba amanga kodwa kwezikhathi yinkulumo nje ezibenza ihleli kumbe kuwenza ihleli yabo so kuvame ukuthi kumemetheke kakhulu ku-inthanethi okungumuntu wabo so ekucoceni kwethu sithole ukuthi abafazi kumbe ngathi abesifazane kwezemibukazi yibo abavame ukuthi babe yi-target so ngingathi ukuhlukunyezwa ku-inthanethi ukuqanjelwa amanga ukuthi izithunzi zabo zingcolile ikakhulu
kungani abakazi beyibo abathola lokhu kuhlukunyezwa kwedlula abanye babo abesilisa nxa umuntu efuna ukungena kwezombusazo
mina sengingathi nje emhlabeni nje ithole ukuthi kuyindawo enenzondo enkulu kabikazi ngoba kumbe kuvela ekukhulukeni kwethu la masiko ethu ukuthi umuntu owesifazane emkhangelele ukuthi yena umsebenzi wakhe kudenimuzi abesendlini abela abantwana beka wakhe umsebenzi wakhe kudenimuzi ukuthi asizayikunto eyijiwe sekuyivuma ukuthi abantu besifazane bayakhona nabo ukukhokela bayakhona nabo ukuhola iluso yimbelelo nje ngathi abafazi bayadeleleka njani njalo bangabantu labana babuthakatha so kulula ukuthi umuntu oyifazane ngamthuka kuzithi ukuthi ngokwedlula umuntu oyinto
kwenziweni ukuthi abantu abangomama labo basukume nxa befisa ukusukuma baphatheke kwezembusazo
lapho sathola ukuthi izikhathi eziningi abantu asakile lwazi lokuthi sisebenzisa ngathi inkunda zihle ukuthola i-information eyiyo eliqinile lakho nxa usuthole noma yini information usebenzisa ziphi inkundla ukuthi uthole ukuthi indaba ekhulunywa lapho iqondile kumbe ayiqondanga ubona njani ukuthi lawa ngamanga kumbe lawa ngamanga kumbe into ezama ukwesho ukuthi ngiyisomuntu kumbe ikuthuka